Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 30 kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ama agents amaningi sibethengisa singathi ngibengesithiwa befuela iblack market bathengisa imali bona basibe sithi bafuna for example bathi i certain percentage abayifunayo bebesithi ama 40% 50% ama agents. Yes, uhulumende engabe e right ukuthi akubhale.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selithathele amalayisensi abathenga lokuthengisa imali kubo makhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le EcoCash.
Sikhangelela ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube yindlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe.
Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe owe State of the Nation address edalele parliamente kusasa. Abe MDC besithi kabasoze bawulalele lumbiko. Abe kansili yakobulawayo sebeqalile njalo uhlelo lokuvalela izakhamizi amanzi besithi idamu le umzingwane galisela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selithathele amalayisensi abathenga lokuthengisa imali kubo makhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le EcoCash. Intathele izindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Abakulumsebenzi wokuba ngama EcoCash agents bahlaba omkhulu umkhosi ngokuphazamiseka komsebenzi wabo. Umnumzana Thulani Mabutho wasemzini wemfakose ngomunye wabakulomsebenzi. Yena ke uthi lanxa leli kulinyathelo elilungileyo elithethweyo uhulumende kodwa ukhanya ekwenza ngokungahlelekanga.
Uhulumende ngabe kwenze ngoba ama agents amaningi sibethengisa singathi ngibengesithiwa befuela iblack market bathengisa imali bona basibe sithi bafuna for example bathi i certain percentage abayifunayo bebesithi ama 40% 50% ama agents. Yes, uhulumende engabe e right ukuthi akubhana.
Usola leli nyathelo Mabutho athi lizophazamisa abanengi bona abamsulwa ngoba sebeyiswela leyo mali akade beyithola ngendlela zokuya kuma EcoCash agents la okubalisa eyokugada amabhasi lokunye. Umnumzana Collins Ncube wasemzini weGreston Park ukhuthaza uhulumende ukuba alungisise isisusa salolu daba kuqala.
Umbono kwami mboni ngani nxa kubhanwa ukufrozwa kwama EcoCash merchants, it's about the exchange rate. Ngibona ngani uhulumende kumele enze imizamo ebambekayo ngoba ama inconsistencies maningi kakhulu.
Uncube uthi lokhu kwenza kwahulumende kungayisiyo ndlela engasebenzela ilizwe lona elidinga abazotshala imali.
What picture does it give kulaba abangaphandle kwelizwe esingathi ngama investors abangafuni ukusisiza? Ma kuyikuthi here and there kuyafrizwa lokhu ufrizwe lokho aku-unfrizwe akusincedisi kakhulu njengelizwe. Nxa kuyikuthi sifuna ukudila le ndaba yama-exchange rate, let's deal with it holistically, singaphongukuthatha nje okuyisinqumo ukuthi ungafriza lokhu sikhangelela ukuthi kuzatshintsha lokhu lalokhana, kodwa akutshintshi imbangela lesimo sezomnotho welizwe elikwele Zimbabwe.
Enye ingcwethi kwezomnotho unkosikazi Matilda Gondo uthi abe Reserve Bank of Zimbabwe kabalukhangelisise lolu daba.
To a certain extent it's justified because now these are traders, the agents we're taking
at. Ngenye indlela singathi lilungile lelo nyathelo elithethweyo ngoba laba bantu besebenzisa leli thuba lokungami kuhle kwezinto elizweni behlukumeza uZulu ngalokho. Bekuza kuba yinto elunge kakhulu ngabe kuthiwa abe RBZ badinga ezinye indlela zokutholisa abamabhanga leyo mali edingwa nguZulu ukuze uZulu anelise ukuyathatha imali yakhe kungekho nkinga kube yiyo abayisebenzisayo endaweni yokuthi bayayidinga kule imikambo yangasese.
And use that instead of getting it from the black market.
Ugondo uthi leli nyathelo lizophazamisa kakhulu labo abangelawo ama bank accounts bona akade sebethembele kundlela ye EcoCash ukuthola imali ezisetshenziswa nsuku zonke. Ezinye zalezincingo ezivaliweyo zibikwa bezilamadola angaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili amadola akwele Zimbabwe osekusolisa ukuthi kambe lokhu kungasi kuganga kwabantu asebesebenzisa lindlela ngendlela engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe owe-State of the Nation address edalele ePhalamende kusasa. Kodwa ibandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela ngandlela thize njalo kasoze awulalele lumbiko ngoba engamnanzi umongameli Mnangagwa njengomongameli. Ibandla leli lithi uMnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Esikhathini esedlule amalunga e-MDC aseke aphuma edale njalo amhoza uMnangagwa ngesikhathi esethula umbiko ofanayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele uthi lanxa besabonisana njengebandla ukuthi kusasa bazatshengisela ngayiphi indlela okusobala ikuthi kabasoze bahlale ePhalamende balalele umbiko kaMnangagwa.
Abalaleli bamele bazi ukuthi njengenhlanganiso thina asamamukelanga impumela yokhetho kamongameli nyakenye okuthi ukuthi ngesilungu we do not recognize the election without a presidential election. Njwazibonile last year la this year ma uMnangagwa beParliament na siba nokutshengisela ukukhonona kwethu. So nakusasa kulowo monakalo ukuthi sizabe sitshengisela ukukhonona kwethu ukuthi asimamukeli njengomongameli weZimbabwe.
Lizahamba kodwa ePhalamende libe seliphuma nxa engangena.
Okwamanje asikabi neqiniso ukuthi kuzayenzwa kanjani kusasa ngoba sisathibonisa namacebo. So kukathathi edalela ePhalamende and kathathi lathi sithengisela ngendlela ezijiyeneyo. Okokuqala sangena wathi sephakathi sasesiphuma i-workout ngesilungu. Okwesibili sangena sahlala phansi sala ukumsukumele ngena bagcina besixotha ngamapolisi. Okwesithathu sayali kungena ePhalamende. So sizabona kusasa ukuthi kwenza kanjani.
Abanye ikakhulu bona bezano PF bathi ukungayi kwenu ePhalamende kumbe ukutshengisela phezu kobukhokheli buka Mnangagwa ikudlala ngesikhathi ngoba seladuma ledlula ukhetho solwedlula lethini ngalokho.
Into enhle ngempilo ikuthini kudemokhrasi sinamalungelo okubona izinto ngendlela ezijeneyo. Kubazisa ubuhlungu kakhulu abantu bezanup f ukutshengisela kwethu ngoba babefisa ukuthini lathi simbize uMnangagwa sithi nguprezidenti. So ma singambizi singathi president jamisa bazi ubuhlungu kakhulu. So lathi zaqhubela phambili sitshengisela ukuthini uMnangagwa kabhotelanga abantu bezimbabwe kwakuba lokuqilibezelana okwenzakalayo. So kuzamzisa ubuhlungu konokho even kwi-international community ma bezama ukuringeja besenza babe lokhu bebuza ukuthi nikanti indaba yenu empumela yokhetho leyisingaphi ngoba i-MDC lokhu ingahambeli impumela yokhetho. Ngakho-ke thina njenge-MDC asiba ndaba ukuthi izani icabangane esikwaziyo ukuthi abantu bezimbabwe abamvotelanga uMnangagwa.
umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli seMDC njalo ungumeli weWange Central edale lePhalamende. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumeli webulili maWest edale lePhalamende, yena othi kungaba yinto embi ukuthi abe MDC baphume edale lePhalamende umongameli Mnangagwa engakethuli umbiko wakhe.
Abantu jikelela beZimbabwe bayayangiswa yikungaziphathi okulenhlonipho okwenzakalayo aluba abantu sebeseparlamente. Abantu bathi besenza ukhetho bakhetha abantu ukuthi baye bamela, besenzela ukuthi kube yindlela yokuthuthuka kwezabelo zabo lokuguquka kwempilo. Kabafuni konke lokwana esibona kuthona kusenziwa, senziwa ukuhlabela lokubangelana umsindo layo wonke ama-dramas la esikhuluma ngawo. Ngithemba umthetho usuzwakele endlebeni zabo labomkhula bethu abe-opposition ukuthi hayi madoda, phela lapha sisebenzela abantu, kasisebenzeli kubuya sizokuthi omunye uyalayitha omunye uthela amanzi. Asenzeni okokuthi omunye uyalumathisa omunye uyakhwezela. Umlilo lo ube ozaguqula impilo zabantu. Angiboni ukuthi bazakwenza. Bangakwenza kuyabe kungamangalisi ngoba angithi sebeke bakwenza. Sokukabili bekwenza njalo kuli-9th parliament. Bangenza njalo ke ngokwazi kwami uspeaker of parliament uzabadedela bazikhumele ayitshona besenza okwenza ama-personal businesses abo phandle ngoba babekhombise ukuthi kabalandanga ukuzofaka imiklomelo ethuthukisa ukuhlala kwabantu ababakhokhelayo. So asikukhangeleli inkomo ukuthi kwenzakale khonoko, kodwa kungenzakala kusimangalisi.
Khona kuyini okukhangeleleyo embikweni kamongameli Mnangagwa?
Sikhangelele ukuthi umongameli akhulume ikakhulu ngesimo somnotho. Sikhangelele ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube indlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe lapho kumele kuyiwe khona. Uzananzelela nkomo ukuthi umongameli kunyekele lohulumende baphe amazwi wokuthi ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kube yinto ezabanjwa njani. Khonokuyana-ke abantu bebengakakuthathi ngendlela ekhangelelwe ukuthi aluba bakuthatha ngayo, kodwa yindlela yokuqondisa umkhonomi-ke leyo, ngoba akula lizwe eliphila ngokuthi intando kazelusile wonke umuntu uphonge usebenzisa imali ayifunayo. Bekhangelela phansi amandla ayemali yakuleli.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi lilunga leZANU-PF njalo umela ibulili maWest edale lePhalamende.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ikhansili yakobulawayo isiqalile njalo uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi, isithi idamu leUmzingwane selilamanzi amalutshwana kakhulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikhansile edolobho lakobulawayo isiqalile ukwabela uzulu amanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu lokutsha kwamadamu. Umabhalane wekhansile edolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchaza isimo samanzi emadamu ethi uMzingwane ulakho ukucitsha ngoba idolobho lisebenzisa amanzi amanengi.
Thina nge-production capacity esilayo siyakwanisa ukuthi abantu nxa ngabe natha about 130 megaliters a day, sibanika abantu 24/7 amanzi kungela problem ngisho. But nge-consumption ekhona le 150 megaliters a day maningi kakhulu amanzi. asikwanisi ukuproduce.
Kusukela ngeviki edluleyo iCouncil iqale njalo ukuvalela izakhamizi amanzi kulandela ukusilela kwamandla kagetsi adonsa amanzi iwasa ezitichini zokuwahlamba kanye lokuthi vele amanzi akhona asemalutshwane emadamu. Kusenjalo izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zamukele ngemibono ehlukile uluhlu lwendleko yomnyaka ozayo ibudget bethi iqanse kakhulu ngeke benelisa ukubhadala ngoba ezomnotho zimi manzonzo. Kumabhalani weCouncil edolobho lakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uchasisa isilinganiso sokuqansa kwemithelo.
Ngoba kathe santi advertise kumele sinike abantu isikhathi sokuthi bekhonone befaka ama objections. After ama objections sokwedlule inyanga yikho lapha esizahlala khona njengeCouncil sikhangela ama objections abantu sivumelane lawo kumbe sithi hayi kawaqinanga then isibese sikuhambisa kuministry for approval. Ibudget kayisoze ikwanise ukuthi ibambe isikhathi sika 1 October, kuseduze kakhulu.
Umgcini sihlalo weChabalala Residents Association umnumzana Albert Ndlovu uthi ukuqansa kwemithelo ayihambelani lesilinganiso sokukhwezwa kwemithelo esicelwa yiCouncil.
Chabalala ilokuthi elidala kakhulu eseli ila okhupha ngabantu asebangena kuma pensions. Imali abayiholayo kupension i-less than half yemali abayipropose ukuthi bafuna ukuthi ibe user implement yi-Council ukubana kubhadalwa ama-rents akhona. Ngoba 126, most of the people are getting less than 80 pound per month, but bona befuna $126 per month.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mqondisi Ndebele uthi bathithibele ngesicelo sebudget yeCouncil ngoba ayihambelani lokukhwezwa kweholo lezisebenzi.
In order to maintain the city council kuyamele labo bakhweze, but mbone ngalo kukhweza kwabo ngaloba kuhambelana lokuthi abantu bakhwezele njani ama-salaries awo.
Osakhulayo wakoBulawayo unkosazana Yolanda Moyo uthi kuhle ukukhwezwa kwemithelo kodwa kuzakhama uZulu.
Sikhangela ukuthi kwezinye indawo emadorobheni nalapha elizweni lethu leZimbabwe akulamanzi.
iCouncil edolobho lakoBulawayo isithe yazisa isizwe ngesicelo sabo sokufuna ukuba bakhweze imithelo yezindlu kulandela imithetho elawula ukusebenza kwamadolobho andubana kulandelwe ezinye njalo indlela ukuze kuvunyelwane izakhamizi lohulumende kungakakhwezwa imithelo yezindlu lamanzi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Ilitha ye-diesel ikhuphuke isuka ku-$12.08 yaya ku-$12.42. Ipetulo yona iqonge isuka ku-$11.55 yaya ku-$11.76. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokho sokusenzakala viki ngeviki njalo kubangela ukuthi intengo yezinto ezitshiyeneyo layo ikhuphuke mahlayana. Ingcwethi yehlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi okudanisayo yikuthi lanxa intengo yamafutha ingaze yehle abezitolo bona kabehlisi intengo yempahla abazithengisayo.
Kuthi kubana nxa irate ikhwela exchange control le fuel izabe ikhwela, but okwenzakaleyo ungananzela amaviki amabili athathu adlulileyo bekusiba le pressure esidingama global oil prices ama-pressure akhwela ama-oil prices phezulu. Kuyabuya kuzosibulala thina ngapha ngoba ingakhwela FOB thina siyabe iyabe ikhwele ku-FOB siphinde siyikhweze ngapha ngoba thina edifiel i-day price determinwa yi-exchange rate. Osokwenzakala ukuthi uzabona ukuthi nxa ifiel ikhwelile kukhoza ukuthi into ezinye eziningi zikhwele nje, kuzabona ama-prize elokhu engikhrize siya phezulu.
Ngezinye indlela Shoko singathi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu yinto esesimele siyikhangelele mafiki wonke.
Ya, vele into esofuze siyikhangelele until i-exchange rate ezim dollar le US dollar ize fike esithi convergence or sithi kule exchange rate esikwazi ukuthi sesingasebenza ngayo maviki wonke nxa singabe le convergence sabe silakhona ukuthi ngemande siyavuka ifuel ikwelile
nxa ethe akwela amafutha ezimota ehla njalo njengalokho esesike sakubona kusenzakala intengo yezinto ezitolo la enxa ithe yakhwela iyehla yini nxa amafutha engehla
yikho lapho esile problem kakhulu singento esithi ngama-market dynamics lobugwelegwele kwabosuba amabhizimusi bezimbabwe ungananzela nxa bekhweza umsindo wabo omkhulu uyabe ukuthi i-exchange rate iyabe ikhwelile ingavuka iyehlile njengalokho kwenzakalayo ukuthi bavika amabili adlulileyo ike yatshaya u-20 namhla ungakhangela kubo 15 izinto azireflectwa ngokuyehla kuzihle zihlale zikhona abo kuma-price ona lawo abo 25 ngapho kwesinye isandla amasalari abantu akhwela ahlala endawonye so iza kubona ukuthi ekuciniyeni umuntu othwele nzima ngumuntu nje bona sobabhizimusi okwabo bayazivikela ngokucatha nge-exchange rate
Kolunye udaba olwehlukileyo sibone lamhlanje iReserve Bank of Zimbabwe ivala ikhono lokuthumezelana imali nge-ecocash okuthiwa i-cash in kumbe i-cash out. Uthini ngalokho?
Okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi kungumsebenzi wabo njenge-Reserve Bank ukuthi ibe iqondisa lokulungisa lapho ebona ngani kuyaphambaniseka. Eqinisweni ukusebenzisa ama-facility lawo cash in cash bese kusenza abantu benze ubungezwa kodwa sibukhangele njalo sithi yena njenge-reserve bank ibifuze idinge ezinye indlela zokuqondisa kulokubana ivale
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuquma umthambo ohambisa inhlanyelo kababa i-vasectomy ngesiNgisi ngenye yendlela engasetshenziswa ngobaba ukuhlela kuhle imuli. Kodwa bayayamukela na uBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labo baba lihlehlela emuva ekusebenziseni indlela le e-vasectomy bekhala ngokuthi iphambanisa ukusebenza kuhle komzimba wesilisa lanxa abezempila kahle bethi akunjalo. Okugcizelelwe unkosikazi Zandile Mthethwa ongumongikazi.
I-vasectomy indlela yokuhlela ngayo imuli enziwa kubo baba. Kusikwa nje ukuvala ukuthi inhlanyelo kababa ingadluli ukwenzela ukuthi umama angazithwali. Ekusikweni kuvalwa leyo ndlela akukho okunye okuphambanisekayo kubaba phakathi kwe 100% singathi about 10% obaba yibo kuphela abayenziwayo i-vasectomy indlela yomthambiso iyodwa indlela inhlanyelo kababa iyodwa so akuphambaniseki lutho ekuvalweni kwenhlanyelo yonke into iyasala isebenza njengokuba ifanele isebenze ubaba uyasale engubaba akukho okunye okudisturbekayo lapho ama hormones akabe lokho esebenza njengokuba efanele ukuthi asebenze laye kuzabe ezizwa ukuthi ungubaba sonke isikhathi xa ehlangana lomama
unkosikazi Mthethwa oqhubeke ethi le yindlela enhle yokuhlela kuhle imuli nxa umama ebhekane lobunzima ukusebenzisa ezinye indlela kodwa kayivikela imkhuhlane
iadvantage ye-vasectomy iyikuthi yena ubaba uyabe sevele esekwazi ukuthi imuli yakhe isanele umama akasela ukuthi ukhohlwa amaphilisi abonakale sezithwele ubaba engafuni akusela expense yokuthi uthiwa umama akahamba akayefaka i-no plant kumbe ahamba ayethenga amaphilisi it makes ukuthi i-planning yemuli ibe lula and nxa kuvele uqaliswa yinhloko yendlu kulula-ke la kumama uthi disadvantage ke iyona le ukuthi it's permanent bangehlukana akusela enye indlela ukuthi ubaba angazuza abantwana futhi ayivikeli imkhuhlane yemacansini ngancono lisebenzise i-double method ye-condom use
umnumzana Mthokozisi sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi yena kavumelani lale indlela yokuqunywa ngoba kungazakali ukuthi bazaphila bonke okwesikhathi esinganani
indaba le yokuqunywa kwabobaba ivasectomy angivumelani layo sibili ngoba njengabantu asikwazi ukuthi uNkulunkulu usidalela ukuthi siphile iminyaka emigaki lapha emhlabeni. What if ngihambe ngiyenza leyo vasectomy umkami angichiye awusisebancane ngibe esengithatha omunye umfazi lo mfazi uzabe ufuna abantwana ngizakwenzani mina sisengisengambili ukuyenza ivasectomy. So I think kungcono ukuthi omama kube ibo bodwa abapreventayo lezi zinto.
Umnumzana Thomas Ncube uthi kumele kusetshenziswe ezinye indlela zokuhlela kuhle imuli kulale.
Kumele kutholakale indlela zokuthi kumbe nxa ngingakafuni ukuthola abantwana okunjengamaphilisi nje ahambisana lalokho okwenzakala kubomama, at least kungcono kulokuthi umuntu wesilisa ehlenzo ukuthenwa njengenyamazana lezi zifuyo. Mbona ngathi futhi kuyisono la phambi kaNkulunkulu ukuthi umuntu ongubaba ethenwe, ngoba kuyenzakala ukuthi ngithole omunye umama kumbe lwane engxe esesehlukene sengithole omunye wokumthatha lwane ngumthetheyo la engxe ufuna umntwana. So nxa ukuthi mina sengiqunyiwe lapha ingane leyana izatholakala njani?
Unkosikazi Silindile Zulu uthi yena akazwisisi ukuthi obaba bayazikhethela kodwa kuncindezelwa omama ukuba babe yibo abazivikelayo.
Ukuqunywa kwabo baba mina ngizwisisani lakho ngoba yesh kuyaso kungani ukuncindezelana ngoba kuyabe sokulusizi ngoba kusasa nxa sesiyalene sethola omunye umfazi umfazi lwane yabe sefuna umntwana. So kulusizo olukhulu kakhulu ukuthi sikhanye sesobaqumo baba nxa efuna abantwana ichoice yakhe. Nxa kuyikuthi engafuna abantwana umfazi uyapreventa ayikhona ukuthi ubabe kunywe vele akwenzakali lokho.
Iningi labo baba livumelana lomqondo wokuthi inani labantwana kumele lihlelwe kuba kubi nxa yena esezaba njengesifuyo. Loba odokotela bethi akulimazi bona bathi abavumelani lakho lokhu ngabe benza okunye okungasoze kubavale okwempilo yabo yonke. Abanye omama labo bakhanya besekela obaba kulokhu bethu akukuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje oyedlalela iqembu leHighlanders uCharles Chief Chilufya kasekho. Izihlobo zakhe zithi ubeselesikhathi engezwa kuhle kodwa akazivezanga ukuthi udliwe yini. Wayengumqeqeshi weHighlanders ngesikhathi uChilufya edlalela leli qembu. URamani Kumbo uthi wayelijaha elalihlonipha okumangalisayo njalo wayelalela asebenze ngemfanelo enkundleni yomdlalo. UChilufya waziwa ngokuhlohla amabhola amangalisayo lo kulichaya kuhle ibhola phakathi laphakathi kwenkundla kumidfield. Wadlala lwaye ngukapteni weqembu uThulani Viya Ncube, ubekezela samandlondlovu uJohannes Ngotso, uRichard Choruma, Gift Lunga Junior, uNoel Kaseke, Mamba Chisoni, uBlessing Kumiso labanye abaphakamisa izicoco ezimbalwa zePremier Soccer League bedlala bebonke. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selimise umsebenzi abathenga lokuthengisa imali kubo makhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le-EcoCash. Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address kusasa edalele ePhalamende kodwa abe-MDC bathi kabasoze bawulalele lumbiko. kwanele olivalelisayo ngontungameli inkomo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.